Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-13 Ncwabakazi 2021 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka udlakela kukhetho lwe-Zambia lapho okubulewe isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu abathi basithole silamaphepha okuzama ukuqilibezela kukhetho. Inhlanganiso ezithiye neyo sezisole kakhulu umkhankaso wezinye izizalwane zakwele South Africa ezithi umeya wedolobho leJohannesburg omutsha umnumzana Jolidi Madongo kumele asuke kulesi sikhundla ngoba uyise eyisizalwane seZimbabwe.
Futhi kumele iqine i-ANC ime ngokuqondileyo ikhombise ukuthi ukubandlululwa kwabantu ngokuza into engaqondanga.
Ummeli weLupane East edalele parliament umnumzana Mbongeni Dube uthi usesungule inhlelo ezithile ezifana lokuthelelezela kulesi sigaba.
Abantu basemzimini sibili ngoba abanye vele baphila ngokuthengisa, abanye baphila ngento eziningi ezithileyo eziyabe zisenza ukuthi umuntu abe semphakathini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Udlakela kukhetho lweZambia izolo lapho okubulewe isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu abathi basithole silamaphepha okuzama ukuqilibezela kukhetho. Uhulumende ubiwa ecitshe amagagasi obulembu be-internet kungasela WhatsApp, Facebook, Twitter lezinye inkundla zokuxhumana. Edolobheni leLusaka yikho okuqhamuke udlakela lapho amakhulu abantu ebikwa ehlasele isiphathamandla sebandla elibusayo le-Patriotic Front bagongoda imota yakhe bacacada amafasiteli bambulala. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kulakho ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho olwe-runoff ngoba umongameli Edgar Lungu elakho ukuphuma lamavoti angehlukananga kakhulu lakamnumzana Hakainde Hichilema webandla eliphikisayo ele-United Party for National Development. Impumela ikhangelelwe ukuqala ukuphuma namuhla ngoba ukubala kuqale izolo ntambama. Inhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa kanye le-Africa Diaspora Forum sezisole kakhulu umkhankaso wezinye izizalwane zeSouth Africa ezithi umeya wedolobho leJohannesburg omutsha umnumzana Jolidi Madongo kumele asuke kulesi sikhundla ngoba uyise eyisizalwane seZimbabwe. Ibandla elibusayo ele-ANC likhethe uMadongo ngolwesithathu ukuthi angene kulesi sikhundla ngemva kokubhubha kukameya owayekhona. Labo abafuna asuswe esihlalweni bathi ngeke bakhokhelwe ngumuntu wokuza, lanxa nje umthetho ukubeka sobala ukuthi umuntu ozalelwe kwele South Africa uyisizalwane salelo lizwe, lanxa abazali bakhe kumbe omunye wabazali bakhe edabuka kwelinye ilizwe. I-ANC yethule umbiko isekela uMadongo isithi uyisizalwane sakwele South Africa esigcweleyo. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF umnumzana Julius Malema naye usole abantu abasola uMadongo besithi asuswe esikhundleni esithi lanxa engaboni ngaso linye lo Madongo akumelanga abandlululwe. Inhlanganiso zakwamanye amazwe zithi udaba lolu luveza sobala ukuthi ukubandlululwa kwabavela kwamanye amazwe kulokhu kubhahile eSouth Africa. Untungameli Ngomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Semngeleke kakhulu isimemezelo lesesivele ku-ANC. Futhi kumele iqine i-ANC ime ngokuqondileyo ikhombise ukuthi ukubandlululwa ukuhlulwa kwabantu ngokuza into engaqondanga okungamelanga umphakathi uvunyelwe ukuyijwayela ngoba kubi kunomthelela omubi futhi lobudlelwaneni beSouth Africa lamanye amazwe. Ngibona mina lento izoya iye iphele my ANC yona ingaqina ngokuthi hayi thina umuntu lo vele ube yi-councilor akusikho ukuthi uvele esithubeni nje waba umeya ubevele engu-councilor so akaqali ukuthi asebenzele umphakathi i-track record yakhe kuphela yiyo sokumele ikhangelwe so i-ANC yona yiyo ezobonisa ukuthi udaba lolu luyophetha kanjani ngokuma iqine ngokuthi hayi ukhethiwe usengumeya. Ngaphandle kwalokho i-ANC ingavuma ukuba under pressure mhlawumbe imhoxise kuyodala umthelela ukuthi nakusasa bazoqala ukuthi abantu bakhethane bayogcina bekhethana nangokohlanga ngomunye umnyaka.
Sesike sabona udlakela oluqondiswe kwabokuza khona ngapho isizalwane seSouth Africa kubulawa abantu abaningi abavela phandle. Kumi njani kulezi nsuku?
I think ngenxa yama-lockdown ezinye izinto kade zingenzakala angeke usazijaja kahle ukuthi kwenzakala kanjani. Asikezwa imibiko emibi enganani ngabantu bokuza. Sike sezwa ePitoli sokungathi kukhona ukuhlaselana kodwa ke hayi into ikuthule okwamanje. Kodwa ke iqiniso elikhona ukuthi njengoba siyake sitshe thina njengenhlangano inkinga ekhona inequality eSouth Africa phakathi kwabantu abaswelayo labantu abazuzayo and leyo gap inkulu kakhulu. Ngokunjalo i-unemployment iyaya ilokhu ikhuphuka umnotho we-South Africa nayo uyantengantenga okwamanje. Lokho kuchaza ukuthi vele kusokuzohlala kune-competition for ama-resources. As long as there is going to be i-competition yama-resources ne-society i-based ngamakiasis ukuthi kulabanothileyo kulabaswelayo angeke lento iphele vele enzondo yabantu baphandle ngoba umuntu uzobe efila asengathi yena njengesizalwane seSouth Africa uyagudluzeka ingakho engathola amathubo kudluzwa umuntu waphandle. Ikanti cha inkinga ekhona ukuthi ama-resources awekho shared ngimena equal okwenza ukuthi nayo amathuba abe maningi kuwo wonke umuntu. So leyo ndaba izohlala kancane kancane ibe umlilo olumathayo sewungacithwa kancane kodwa ke kuyophinda ulumathe futhi. So sethemba nje ukuthi kodwa i-education towards inzondano nje iyenzeke ngoba ayikho into enhle vele eyake yakhelwa phezu kwenzondo.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamashumi amahlanu lasithupha 56 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo, kuthi abangamakhulu ayisithoba minwembili 800 babanjwa igciwane le-coronavirus. Kwababhubhileyo idolobho leHarare yilo elilabaningi abangamashumi amathathu 30 kulabantu abazinkulungwane ezingamashumi amathathu lantathu 33,392 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo. Pane East edalele ePhalamende umnumzana Mbongeni Dube ophethe lesi sikhundla kusukela enquba kukhetho luka 2018 ekubandla lezanu PF uthi usesungule inhlelo ezithile ezifana lokuthelelezela kulesi sigaba lanxa umkhuhlane we-COVID-19 ulokhu usidla ubhedu. Umnumzana Dube oyekugatsha labasakhulayo uthi bayakhuthazana njengomphakathi ukuthi bayehlaba ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 ikakhulu kulabo abakuzigaba ezingelamakilinika ezivalisa iLake Alice, Lupanda, Ndimimbili leLusulu. Asizweni exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba kanye lenhlelo zokulungiselela ukhetho oluzayo ezigqutshwani bandla lakhe kulesi sigaba.
Ngathi lokho kuqale ukuba le lockdown le yakathesi into eyenzakeleyo sihambile phambili lengatsha ezijineyo zikahulumende ukubalisela khona abomthetho labezempilakahle. Sixwayisa abantu ngendaba ye-COVID-19 leyi, bahamba ke befundisa abantu, babatshela abantu, babatshela la ngendaba ye-vaccine ukuthi kumele kube njani. Then secondly, sasesihamba ke saba lama-points e-vaccine or lapho ovaccinatewa khona abantu. Inamba yangikhona ibinhle kakhulu, abantu abaningi baphumile ngobuningi besiyahlatshwa. Sagida kakhulu ama-wards la angenama-clinics. Sihambile e-Lake Alice, wawule namba enhle, Lupanda East and West. Inamba yayinhle, iPupu ngimimbizi ngelusuku abantu babebe ngokuningi kakhulu.
Ngathi yiyo ingxaki abantu ababhekane layo kuyini? Siyabona ukuthi iCOVID-19 isimise inhlelo zabantu eziningi.
Abantu basebenzimeni sibili ngoba abanye vele baphila ngokuthengisa, abanye baphila ngento eziningi ezijiyeneyo eziyabe zisenza ukuthi umuntu abe semphakathini. Kodwa ngenxa yokuthi akusamelanga ukuthi abantu babe baningi bakuthane, sokuba nzima ukuthi amabhizinesi abantu ahambe. Kulabanye abantu abangakakuthathi serious into lokhu ukuthi kukhona, uyathola umuntu ezibhokele imaski yakhe evale isilevu lentamo okungani yikho ukuphefumulayo, engavalanga umlomo lamakhala. Uthi uyathi ngakolunye uhlangothi futhi uzabona ukuthi umuntu ukhupha imaski nxa esefika lapho kulamapholisa khona kumbe nxa esezangena eshopu, kodwa olalonga ehamba nje esebantwini uyabe engelama maski. So into esilelayo kakhulu ebantwini njalo efunekayo sibili ukuthi sibe siqhubeka siyenza yimfundiso ukuze baku-understand. Ngoba yathi usizwa omunye ukuthi ukhuluma nge-COVID ekutshele ukuthi hayi i-COVID ngiyento eyenzakala kubulawayo le, thina lapha sikuzwa nje asilakho lokhu. Then kule ndaba zeminye imbuthano abantu bayaresist ukuthi banjani balandela amalokhuzeni nama-restrictions la akhona. Kule ndaba ezenzakalayo ezamaseli kuyabuya abantu from Bulawayo bezothengisela abantu bemakhaya indlela aphila ngayo. So ke isixwayiso sami nje lesicelo sami ebantwini ukuthi bazame ukuthatha serious into lokhu ukuthi sokukhona kuyabulala.
Ube ngomunye wabasakhula ukuba ngu-member of parliament kulenhlelo yini osuzisungu le kumbi COVID ayisibisele okuningi emuva?
Akukho lula ukukhokhela abantu ngoba laba abantu abakhokhelayo bayabe bekhangelele ezinye izinto ezingayisizo okumele kuzenzewe kulenhlelo sibili ezimbalwa ezenzakeleyo ngesikhathi sonesi kule COVID-19. Regression eqale lo nyaka kade yaba khona, but lo nyaka nje lokho kuqale ngo-March. Ngikhuluma kunje kathesi kule 108 hectares elinyiweyo e-wheat eLupane from the scratch kule ma-center pivot everything under the Minister of Agriculture siphelile izabenefita i-community ye-Gwamba Ward Impofu Village, okutho ukuthi i-community izabenefita siye ngasePupu lapho kwanyamalalela khona inkosi ukhona okuyenzakalayo. Kulesibhedlela from the scratch sesiyakhiwe sesithelile, ukhangelele ukuthi ngensuku ezimbalwa nje sibuye sizovula umongameli welizwe.
Ungathi bandla leZANU PF lokho lilosekelo yini olunengikhona ngakho eLupane East, njalo liqhuba njani inhlelo zokhetho?
Asimanga and abantu silabo futhi ungananzelela abantu esasilabo eminyakeni edlulileyo lamasezo esasilawo kathesi kulomehluko omkhulu kakhulu.
Ubona ingani usekelo lilalo yini? Ngoba sesibona abaningi abathi kakhulu eMathebeleland besibe semabandlela njengabo MDC labo Mthwakazi labo Zaphu. Kulula yini ukuba ngumkhokheli kubandla leZANU PF esigabeni seMathebeleland?
Ngezithilo esezikhona eMathebeleland kathesi intsha yonke isibonile ukuthi hayi indlela yileyi, ngoba into eziningi ezazisenzakala ku-old dispensation labayenzakala kathesi okunomehluko omkhulu kakhulu. Abantu sebebona ukuthi kulezithelo kungani kulesifuta lanxa nje kusesenzima silezijeziso zenotho ezibambileyo, kodwa abantu bayabona ukuthi kukhona okwenzakalayo.
Umnumzana Mbongeni Dube ngummeli weLupane East edalele ephalamende engowebandla leZANU PF ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseLupane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba indaba le chronicle lilo daba lokuthi iziphathamandla zombukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ozenziwa kumaviki amabili alandelayo zithi kuzamele abazobukisa bebe behlatshwe amajekiseni womabili aweCOVID-19. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi wayengumkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mbayiwa uthi usecela enkosini ukuthi aphiwe ithuba lokubonana nabantwana bakhe abathathwa umkakhe kuminyaka emibili edluleyo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani balaleli nabasakazi. Kuthanda ukubanzinyana lana, kuthanda ukubanzinyana kulobaba lana othena akungagcunyelwa naphakathi ngesizathu sokuthi abantu sebethethene. Manje abantu abathetheneyo lokuhlupheka kwabantu kungena kungenelana kanjani lokho? Ngoba since 1980 abantu bakithi abakakhululeki. Amathuba anikezwa abantu abantwana besitshoni namathuba anikezwa abantwana besintwini alingani. Akekho umuntu ongakuboniyo lokho. Siyakubona konke sikhangele konke lokho singabantu besiNdebeleni. Uma ukhuluma ngento uqala uyibheke. Okhuluma ngalento yokuthi akuqunyelwane. Usebonile okwenzakalayo ukuthi kwenzakalani. So thina kufanele simlandeleni. Kufanele simchaseni umqondisi. Sihlukane nento zesihloneni. Sihlukane no MDC. Sihlukane nabozihani. Ngoba kusobala ukuthi aba asifuneki kwele Zimbabwe. Kusobala ukuthi bona bafuna ukuba yibo. If befuna ukuthi ngabe isindawonye. Asinikezwe amathuba afanayo. Uma ngithi kwakufanele ukuthi sinikezwe amathuba afanayo. Ngoba manje asawadingi lawo mathuba. Into esidinga ukuthi kuqunyelwane. Ngiyabonga.
Nalibingelele lonke bafakazi beStudio 7. Sinjani? Sibonga umsebenzi omuhle enisenzela wona. Mina namhla ngumama ngifuna ukukhuluma ngomunzura lo uThokozani Khuphi. Laba bantu angazi ukuthi vele ngabafanisanayo. Kuthiwa umphakathi awababona ukuthi lanxa kungathiwa bayaphiwa i-opportunity ukuthi bawine i-election. Yilabani abantu ukuthi uThokozani nxa aba ngupresident ukuthi engafuna indoda yomuntu ehamba ehlala khona ngenkani ayithathe indoda ibe ngeyakhe. Umbuzula lo mbuso wakhe yabe ngokwahitle. Why befuna ukuthi lapho abangawinanga khona bathatha amaeke besicotha ama-members ka-alliance behlule ukuthi bazivotele bakhonteste bawine labo bafaka babantu bayayangisa shemelizweni bayayangisa nxabathi abakwazi bayayangisa elizweni bekuthiwa bayayangisa lapo.
Linjani mahlabe ezulu. Siyabonga Studio 7 ngokusethulela izindaba ezimnandi ezingela secret ezifaka bhadla yonke into yonke imfihlo ngapha ngapha eZimbabwe hayi bayafihla. So mina ngile ndaba enje lokho kwePoland Poland hayi sesibona ukuthi hayi mina ngakuyihluleka ekuqaliseni sathi siphume kuvoteni wayesithi within 90 days within 100 days uyabe seqedile konke uyabe selungisile wonke umnotho but khangela kathesi imali zona leza ade Poland ubhadala abantu izita angaungabhadala isita unlike ukuthi ufundisa abantwana mahara kanti uthi i-education is for free ngesikhathi becampaigna kwaphana or even ungakhangela entweni zabo nxa kuma-arrangements wona la aba-arrenjayo isikolo kwakuthiwa mahara but what is meaning ukuthi ungathengelile ukuze isita imota lokho sosegcikeni ukuthi hayi basebenza bonke lokunye okungamaphathi okuphansi khonoku ngaphandle kweuzeni kwe-MDC alliance kusekuqineni sisekuqineni izalo asihlakanibhenini khona pha eZimbabwe. Ngiyabonga ngundlovu okhuluma esigodini.
Sanibonani Studio 7 sanibonani linjani bakithi. Hayi thina siyaphila thina silapha eJohannesburg. Okhulumayo ngolinje Nkomo. Bakithi sengifaka amameseji angazi ukuthi mangakhi yuro ayi 4 ma ayi 5 angazi kodwa angathi angiwazwa ayibalwa angiwazwa futhi kukhulunywa. Mina angikhulumi ngenhlangano kangikhulumi ngomunye ngikhuluma ngento eyenzakala ezweni. tumela imeseji nga tiko na mina mtela imeseji ya kona ibalu ikuluma ngomgwaqo mgwaqo injele ya Bedbridge injele ya Bedbridge ea kubulawayo ifile bakithi ifile ifile ukufa fafa imota ziyadabuka amathaya zikwenze njani kodwa Bedbridge yenza imali ile ma toll gate kati imali yakhona yonke iyanga so sicela impendulo
salibonani balaleli baka Studio 7 bingelela konke leziphatha amandla zika Studio 7 ngokucela lo Tungameli Nkomo umdala wethu osisakazela izindaba ezimnandi ezezimbaqe ngithanda ukuqonqosela uZulu ukuthi ehambe eyohlaba ijekiseni ye-coronavirus ukuze ebe namaphepha amakhadi atshengisa ukuthi uhlatshiwe ukwenzela ukuthi umongameli u-Emmerson Mnangagwa engathi kuvota abantu abahlatshiweyo ole khadi kuhle kakhulu lokho sikwazi ukuvota lathi njalo futhi ma uhlabile ungayekeli ukugqoka imask ukuthi uhlatshiwe ijekiseni uhlale ugqokile imask mina ngingu-Roward Mpala ngisuka eNyathi ngiyabonga balaleli kuzobalalaka kwelengqondo sesisovethi laba abathi iZimbabwe kumele iqunywe kakukho lokho akusoke kwafakwa yenzakala into engekhoyo leyo ngiyabonga balaleli ngilitshiya khonapho ngicela malithumela ama-records enu lingathethisi
ngiyanibingelela basakazi bakaStudio 7 i-America yonke ehlangana nezimo ngiyanibingelela ngenhlonipho ngingukholeni okhulumayo esigodini sasigwanda ya ngiyezwa uhulumeni uthi bazophakamda azonikeza oba kuMnangagwa inhlonipho nonkosikazi wakhe inhlonipho angazi ukuthi yiphi leyo nhlonipho ayinikezwa abayinikezwayo bobabili lapho okay ngidlule lapho ngithi mina ngiyabonga ukuthi banikeze ugogo uLovekeyi inhlonipho nobaba uPhathisa Nyathi ngiyakubongela lokho kuyinto enhle leyo kuyinto enhle ngibe sengicela-ke ke mina ukuthi kunganjani basifakele isithombe sikagogo uLovekeyi basibeke laphana kabulawayo sisibone siyasibona lana kugugulu uma sigugula siyambona kodwa-ke no sifuna ukusibona sibekiwe laphana kwabulawayo ngiyabonga ngiyabonga kakhulu
injani ukuphila kustudio 7 gama lami mina ngu-Mr Hit Wrong Things ngihlala eJerusalema ithethi engiyisontayo Israel Light
studio 7 ngenjani ngiyanginyelela mina ngijaha ohlala lapha kobulawayo isiuhola khona esingeneidaisama ukuthi alibona ngani ngasichaza shuwa ngabe kuyahlangana nje kukhulunyiswane kube kungani kuyazwisiswana ngoba yeyi kunzima la
amavuko ama-journalist akithi mthokazi womuhle lonke bantu bakithi abathandekayo Ntungameli Nkomo Gibbs Dube sithandekile Mhlanga Ezra Chisa lonke nje mandlona stensi yakho nangapho kobulawayo ngabe linjani ithemba liphithile hayi siyalithanda kakhulu musa umsebenzeli uyenza hlala lisinika indaba malanga wonke Mordecai Ndlovu lo khuluma kusebutswana kwayitshela nye manje lapho nganasabhangi kahle enye into la uma singani sikhuluma ngendlela esuthi siyasula ukuthi siphilwa sokumbe siphiliswa so sidlela imnotho siyenziwani lapha lalapho nganithiwa sikhuluma ro ngendawo zakithi abantu besidlela imnotho kithi hayi lapho kuke kulungiswe lapho sibe free ngaphi kathi lasemoyeni singabi free aw
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu enisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukusayinwa komthetho wokwakha we-Infrastructure Act okwenziwe ngumongameli Joe Biden ngolwesithathu kukhangelelwe ukuvuselela umnotho waleli lizwe ngendlela ezithiyeneyo. Lo mthetho uzafakelwa imali eyi-trillion elilodwa lengxenye $1.5 trillion. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington. Washington State unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhlelo lolu oluvunyelwane uMongameli Biden lama Republican mina ngibona ngani luzaba luhlelo oluza kwenza impilo zabantu zibe ngcono ngoba izinto abazikhangeleyo kukhangela izinto eziningi kakhulu, izinto ezifana lama bridge sometimes ukuthi upgrade nje infrastructure ezindaweni ezithiyeneyo. Konke lokhu kwenzani emuntwini? Umuntu ofuna ukusebenza imisebenzi izavuleka, ivuleka ngakhona lokhu izinto abazabe bezenza. Njalo nxa abantu bangasebenza kube sokusiba le mali ezandleni zabantu, abantu bayathenga. So kuzathuthukisa i-economy, kuzanceda abantu abahlala lapha e-America, izizalwane zase-America, ikakhulu laba bebenxenye imisebenzi bengabahambeli kuhle, kuzabavulela imisebenzi. Kodwa ayisikho ukuthi kunganceda umuntu wonke nje jikelele. Nxa uthi lapha kuleli lizwe sesibonile ukuthi bakhona abanye abantu ungazokuthiwa imisebenzi khona, nxa bengahambanga emsebenzini bazahlala belukube njalo ngenxa yokuthi babe bengafunanga ukusebenza. Mina ngathi njengalapha engihlala khona lapha e-state se-Washington, uzathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu babe beqhatshwa kodwa umzomnye umuntu olokusindika ngisebenzi, kodwa uhambo kwesefuke kubhalelwe i-hiring u-FedEx uthi hiring, i-construction company lambathini ithi hiring, i-pharmacy ithi hiring. So kuzafanana lakhona lokhu, lokhu kuzaletha imisebenzi eminingi. But kodwa nxa umuntu engafuni ukuyasebenza kuze kumncede ngalutho, kuzanceda abafuna ukuzinceda, abangafuni ukuzinceda bazahlala beloku benjalo. Kuzalungisa lezi izinto lezi ezinye ama-buildings kumbe ama-bridge kumbe imigwaqo ebisingasaphathekanga kuhle obesokusiwa.
Siyabona njalo ukubana uMongameli Joe Biden uthi yena inhlelo zakhe zihamba kahle, kodwa siyabona ukubana ama-Republicans elokhu bengani bayazenqabela.
Ngoba umuntu yena nxa ehlezi endlini izinto ezimhluphayo zakhe uhlukuluzwa izinto eziqondane lempilo yakhe. I-Congress le-Senate nxa bese-Senate ngale bona bakhangela political positions zabo. Esingamelanga sikukhohlwe lapha yikuthi nxa uBiden efuna ukwenza izinto eziletha ukuthula kumbe eziletha ukudla ebantwini kumbe eziletha umsebenzi, ama-Republicans afuna ukusebenza, ama-Democrats afuna ukusebenza, bonke nje lokuthula bayakufuna. Izinto ze-social justice bazifuna, fair wages bayafuna, ukuhola imiholo ephakemeyo. So umuntu ose-Congress lo se-Senate engakuvala lokhu nxa uBiden engabiseli izinto ezinjengalezo ebantwini, abantu bazawenza ukuthi babe lakho ukuthi o-Congress babo, o-Congressmen babo labo-Senate laba abayi-Republican Party bavotele izinto ezifuna uBiden.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State. Kwezemidlalo, owake waba umgcinisihlalo weqembu le-Highlanders u-Ernest Mapepa Sibanda yena ubhubhe ngolwesibili ubikwa ezangcwatshelwa kobulawayo kusasa. Iphephandaba le-Chronicle lithi abemuli yakhe baphakathi kwamalungiselelo. Ibandla le-MDC Alliance selithumele amazwi enduduzo emulini kaSibanda. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe nomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, Zulu kandaba labantu bonke beZimbabwe kakhulu abebhoso iHighlander uMantengwane, khalalani thina abeMDC Alliance. UPresident Jamisa uthumela ilizwi lakhe likhulu njalo ekhala lani esithi uMapepa ethi indoda emadodeni edlala umdlalo wazo wafika endaweni zonke zomhlaba, umuntu edethanda ukudlala umdlalo webhora esocializa labantu bonke, waze wafika lapho wathungamela khona ithimu yelizwe lonke iHighlander iBhosa. Ngalokho sithi kalale ngokuthula abakodawo oJamela ovodloza, sithi kalale ngokuthula isilo sakwethu, kungani inkosi ingalipha ukuthula ikhale ngithemba ngoba ujaha uMaphepha uCharles sebenzile kungani elale ngokuthula size sihlangane lapho esizahlangana khona.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumelise MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Kuqhamuke uDlakela kukhetho lweZambia lapho ukubulewa isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu kade besithi bamthole elamaphepha okuzama ukuqilibezela kukhetho. Inhlanganiso eziningi sezisole kakhulu umkhankaso ukuzama ukususa umeya wedolobho leJohannesburg omutsha ngoba uyise isizalwane seZimbabwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi dibanani lo ntungameli Nkomo ngeviki ezayo. Libe nempelasonto elithukela. Lingasilalela ku-www.voaindebele.com. Likhumbuleke ukugqoka amamask nokuqhelelana, ligezele izandla.